izulu walumango ukuthi unanzelele ukuba isihlahlakazana selantana khamara siqale ukumemetheka kakhulu emadlelweni kunye lebasimini ngomnyaka odluleyo okuyikho sekusenza izinga lesivuno liqhubeke lisehla ngoba indalo yaso ingeyokubhidliza izilimo izihlahla kumbe utshani nxa sesithe sahluma kuleyo ndawo. Umholi waloli hlelo umnumzana Dumezweni Gumbo uthi yiso isizathu esenza babumbana baba ngamaqembu okumelana laso ngemva kokunanzelela njalo ukuba izifuyo nazo sezihlaselwa ngumkhuhlane wobuphofu ezinye njalo zisala zimahluzuhluzu.
Uhlelo oluhle kakhulu olokuthi sihlangene labomama labobaba sikhethi ngabantu esisebenza sikhululekile sibambene sizwanana njalo mbona lo msebenzi wethu benza kube kuhle ngoba bethi singakhanyela sokutshaya izihlahla ngoba ilantani ikhithiwe lapha kade kuvala khona indawo.
Unkosikazi Onesia Ngwenya wemangweni we-BH 11 uthi basungula uhlelo lolu ngenyanga kaNkwenkwezi qede bathola uxhaso kunhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID ikhokhelwa imali maloko ukuze ibasize ngoqeqesho lwendlela zokugeza ubuhobe lobu kanye nezembatho zokuzivikela.
Indawo yethu le indawo ebezinyamazana izizwane ziba khona indlovu ziba khona okungenza ukuthi lanxa usegangeni lapha uyakwanisa ukuthi ungayiboni ukwanisa ukugijima ukuthi baleke kodwa ungafika kulesi sihlahla lesi awungeke udlule uyadlelwa lapha kumbe indlovu ibinyathelele lapho ngoba kawutumbali siyakubamba izigqoko sikuhacaza uyaqubuka.
Ngaphandle kokulimaza unkosikazi Ngwenya uthi lokhu kuyasiza njalo izifuyo lasekubulaweni izilwane ngoba yikho lapha ezivame ukucandama khona.
Inkomo sinanzelela ukuthi ziyachotshwa amehlo ubwelo kuyana buyangena zibe sezisiba zinkomo ezibulawa ngamehlo sezisiba iziphofu masinyane inkomo zethu sikhaliswe ukuthi zigcwele ukube zilokhu zibula ngamehlo inkomo seziyiziphofu silahlekelwe zinkomo eziningi zingasaboni inkomo ngeke isigijime kaleke kusilwane njengoba nje ukuthi indawo yakuthi le ibeje so siyadlela inkomo eziningi kakhulu.
Omunye walaba unkosikazi Ntombi Zodwa Phiri wase-BH 10 uthi sibisabantwana abathakazelela izithelo zobuhobe lobu labo sebehlutshwa ngamehlo ngakho basizwa inhlanganiso le ngokusihlasela sitshiswa ngendlela engaphazamisi umganga.
Kathesi lapho sikuthelela khona amadende lapho esitshaya khona amadende sithuna izihlahla sihamba silalisa kahle phansi ma silalisa kahle phansi sokuyamila utshani obuhle obukwanisa ukuthi sihlakalelana nxa liboshile layihla phansi sokumila utshani utshani lobuyana kuba ngamadlelo amahle ngoba kuyabe sekule fertilizer phansi.
Osakhulayo umnumzana Ngqobizitha Ndlovu laye ophatheke kulokhu uthi ubuhobe lobu phezu kwemikhuhlane buqeda amadlelo ezifuyo.
Siquphuna konke lempande zayo ngoba iyasibulalela izifuyo zethu iyabulala utshani so isinsi sathi sibulala imvelo yethu so sizama ukuthi sihambe siyikhipha siyizakhamizi zonke indawo yonke esigabeni sakomvuthu so siyabonga uhlelo lolo lubuyile lwemalimaloku ebobeya lolwazi sasingakwazi into le iyingozi ngakanje.
Oyisikhulumeli senhlanganiso yemalimaloko umnumzana Keith Moyo utshele lo msakazo ukuba baxhasana lezakhamizi eziningi esabelweni seMathebeleland North ngendlela yokulondoloza imvelo kanye lokunaza uluntu.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yokukhuthaza ukuhlanzeka emizini nokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Umoyo ungeze njalo ukuba phezu kwalokhu baxhasa izakhamizi ngokwenjiwa kwemigodi ukuze zithole amanzi ahlanzekileyo ekunatheni kanye lezivandeni. Uhlelo lokugejwa kwesihlahlakazana sobuhobe lukhangelelwe ukugqitshwa ngenyanga kaLwezi lapho izakhamizi ezikholelwa ukuba zizabe sezicentile lokhu lasemasimini. Ngimele iStudio 7 ngikomvuthu ningunokuthaba Dlamini.